So we see card is in Dabaku VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 19 kulwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
A social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekane lelizwe.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikacabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozen intango nje izulu khona limne nje izolo nje singathi ngajabona.
Izakhamizi zemaphandleni asezigabeni zemandebeleni seziqalile ukuthola inhlanyelo eyabelwa nguhulumende lanxa kungasiwo wonke umuzi owenelise ukuyithola. Umkhokheli webandla le-MTC uMnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa okwethula umbiko wakhe we-Hope of the National Dress e-Africa Unity Square Harare kusasa, kodwa umhlangano lo uzaqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano edolobheni lePretoria wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekane leZimbabwe kwezomnotho lakwezombusazwe phansi kwendikimba ethi The Best Path to a Prosperous Zimbabwe. UBenedict Mhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula inkulumo yakhe emhlanganweni lo, umphathintambo ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi Naledi Pandor uthe iSouth Africa izimisele ukuncedisa iZimbabwe ukuphuma enkingeni ebhekane lazo.
A social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Uhlupho lwezomnotho lezombusazwe eZimbabwe ngolunye lwenhlupho ezinkulu kulazo zonke ezibhekane leSADC.
Lobanje uNkosikazi Pandor esithi izijeziso zomnotho ezethulelwe abantu namankampani athile eZimbabwe sezehlulekile ukulungisa isimo njalo kufanele zesulwe, ukugcizelele ukuthi izijeziso lezi akusilo lodwa uhlupho olubangela isimo esibi eZimbabwe.
The politics and the economic as well as the social.
Ngeke ezomnotho zilunge eZimbabwe nxa kungalungiswanga ukufuthelana okukhona kwezombusazwe.
Umeli weZimbabwe kweleSouth Africa uMnumzana David Hamadziribi ucele inhlanganiso yamazwe ezansi yezwekazi leAfrika eSADC ukuthi incedise iZimbabwe ekulungiseni isimo elizweni.
One way in which SADC can help is to create
iSADC ingasinceda ngokusiza ukuthi sithole imali elomthelo ophansi enhlanganisweni ezobolekisa imali yentuthuko kuSADC lasemazweni omhlaba.
Kodwa ke ingcitshi kwezombusazwe uSikhica Mfundo Adam Tambara utshele umbuthano lo ukuthi ngaphandle kokuthi kulungiswe indaba zokhetho eZimbabwe, abantu abakhohlwe baphinde ukuthi kukhona okuzalunga.
The fundamental problem in Zimbabwe is the issue around the management.
Uhlupho olukhulu eZimbabwe ukuqhutshwa kokhetho, ngakho yikho okufanele lisincedise khona kuqala.
So that when we go to the elections with transparent, credible, fair elections.
Umeli weBotswana kwele South Africa uMnumzana Lameck Nthekela yena uthe ukukhulumisana yikho kuzavula indlela zokulungisa umumo weZimbabwe.
Let's have an all-inclusive forum where we can have both the government.
Uhulumende kahlale phansi labamabandla aphikisayo labosomabhizimusi kukhulunyiswane.
Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zehofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa, izizalwane seZimbabwe, inhlanganiso zikaZulu kanye lengcitshi kwezombusazwe lwezomnotho. Umphathintambo Pandor uthe uzathatha konke okukhulunyiweyo akuse emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi ezwekazi le-Afrika oSADC ukuze kube yiwo otshoyo ukuthi yikuphi okufanele kuhle kwenziwe okuphangisa. Melesilo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhulumende useqalile ukwabela inhlanyelo izakhamizi zemaphandleni ezigabeni zemaNdebeleni lanxa kungasi wonke umuzi owenelise ukuyithola osekubangele ukuthi abanye behluleke ukulima njengabanye. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende njengokwethembisa kwakhe phansi kwehlelo lokulima olwe-Command Agriculture usenelise ukwabela ezinye izakhamizi zemaphandleni inhlanyelo yomumbu, amabele, lomvundiso. Isakhamuzi seMangwe unkosikazi Emelia Nkomo uthi izakhamizi ziyayithola inhlanyelo.
Hayi, uthole inhlanyelo olungcono lona ngoba mayibuya inhlanyelo sonke isakhamuzi siyayithola.
Isakhamuzi seBrunaberg eSanzuwi umnumzana Andrew Dube uthi inhlanyelo abakayitholi kodwa sebelungiselela ukulima.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikagabani ngokulima. Of course sesilungisile ilozen intango nje izulu khona line nje izolo nje singathi njengoba isimo sezifuyo it's terrible.
Unkosikazi Phathekile Moyo uthi abangayitholi inhlanyelo njalo lonyaka bazali manzima izifuyo ziyacuba kodwa amanzi okunatha balawo.
Yho, inhlanyelo ayibonakali. Angazi kumbe izavuya, angkwazi. Nxa izavuya antile yohlelo zakhona, iqala laphana ikuthi laphana, abanye bezokuyitholela emuva. Izifuyo ziyaphela zona inkwakwa singenile. Ngiyathabela nje kathi kulezi nsuku ukuthi izulu linjani linile. Thina amanzi okunatha sihlezi dlawa abedabani trust basigebhele amanzi lezi bhorale ziyaphefumula.
Ekhuluma labo somabhizimusi kobulawayo kumaviki amane adluleyo, umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa uthembise ukuba bonke abalimi bazathola inhlanyelo lomvundiso kungela nhlawulo abayikhuphayo. Abanye abalimi sebelima ngoba sebetholile ingcosana yenhlanyelo kuhulumende, kuthi abanye sebelima ngokukholwa ukuthi bazayithola ngoba ngomusa wenkosi lokhe bengakayitholi loba nje izulu selithe laseula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umkhokheli wabandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa ukwethula umbiko wakhe we-Hope of the Nation address e-Africa Unity Square, Harare kusasa. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namhla isithi umhlangano lo uzaqhubekela phambili emahofisini e-MDC eMorgan Tsvangirai House e-Harare ngehola lechumi ekuseni. Khona ke kusasa amapholisa alobele iMDC incwadi esithi isizathu ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba kulabantu abaningi edolobheni njengoba sokuyisikhathi sekhisimusi njalo izisebenzi eziningi zithole imali yebonus. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyatshutshele iStudio 7 ukuthi iMDC ivinjelwe ukuqhuba lomhlangano eAfrica Unity Square kuphela hatshi kwezinye indawo. Uthe amapholisa wavimbi imihlangano yonke ye-MDC ngoba nanko phela owemavuku uziqhubekele kuhle ngesonto edluleyo bengawuchithachithanga. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uyawasola amazwi kamnumzana Nyathi.
Nibona hani ukuthamanda nje ngomuntu omdala awulanto ukuthiwa khona ule problem le venue ngasitshelwa phela thina njenge MDC ukuthi fanele senzele umhlangano wethendaweni enjani ngalokho sizayenzela umhlangano wethendaweni esifuna ukuyenzela yena ngoba lapho sizakho umhlangano kule kuyabe kule sizathu sokuthi indaba sifuna ukuyakhona apha amapolisa angeke abuye asitshele ukuthi lini imihlangano endivunyelwa uphele kuyenza lapha abanye bakuzama khona ukutshela ukuthi vele thina ku-ARR kumbe emadolobheni asisavunyelwa ukwenzela imihlangano awuboni ukuthi khonokho kunganako ukuqondanga ngoba bayakwazi ukuthi emadolobheni yikho lapho esiqine khona kakhulu basebesivimbela nje basefuna ukuthi senze imihlangano ngabe sivala lapho ugcwele khona abasisekelayo mbonani kunodubo olukhulu kakhulu nasemakhaya bayasivalela bechaya abantu bethu emadolobheni basibhalela besebenzisa amapolisa hayi awuqondanga lokho njalo ngeke sikuvuse
kungenzakala yini ukuthi kuqhamuke udlakela njengalokhu abakutsho
kwezimbabwe sesikwazi thina ukuthi lanxa kuthiwa kulo kutshengisela kungokwe-MDC nxa amapholisa lamasotsha engangenelanga enza udlame lobukliwi kwande ukuthi kube nempumela enhle kakhulu liyakwazi phela lana ukuthi sithe sigijimisa ukhetho luka-2018 iMDC yenze ukutshengisela okunengakhulu kusiwa emahofisini ezekhi njalo njalo kulungisa indaba zokhetho awuzange kube khona ukuhluphana kumbe udlakela sibona kuphela udlakela lusilwanda ukuba khona nxa kusuke kwaba lamapholisa kumbe amasotsha abe edinga ukuthwalisa nzima izizalwane zezimbabwe
ye umnumzana Nyathi umnike umzekeliso wokuthi ingane emavuku ibandla lakho liwuqhubile umhlangano ayisikho ukuthi liyavinjelwa kweminye imihlangano edluleyo
hayi phela sithi bantwana thi abavalwa amehlo siyathi ngemva nxa kule mihlangano yethu elithumi esifuna ukuyenza bayavumela umhlangano wodwa yikudlala ngathi lokho besenzela ukuthi basebenzisa lalowo mhlangano njengesizekeliso sokuthi siyavunyelwa asikuvumi lokho njalo sibone ngani nje yikudlala ngesikhathi lokudlala ngengqondo zabantu bezimbabwe umhlangano wakusasuzaphumelela uzaqhubekela phambili ngendaba yokuthi kasidingi ukuhluphana lomuntu thina umhlangano ovaliweyo umhlangano ongelabantu abaningi abaza kuwo angiboni ukuthi amapholisa abezikhathazelani ngalowo mhlangano
lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC sixoxela eseHarare
yebo 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 Thokoza omuhle Zimbabwe omuhle okhulumayo ngoMike Hobe ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sihlolisisa ukuphatheka kwabatsha ezikhundleni zobukhokheli kuhulumende kumakhansili lakwezinye inhlangothi zempilo kwele Zimbabwe kuqakathekile okungakanani ukuthi abasakhulayo baphakame bathathe lezo zikhundla lokuveza imibono yabo lapho kuhlelwa ezimxoka nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 Thoka kwamuhle Zimbabwe omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM
singakayo esigabeni esilandelayo othi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane ingcwethi kwezomvikela ezimbili zikahulumende weMelika zitshele idale elenza uphenyo lokubona ukuba umongameli Donald Trump wephula umthetho nalo bahatshi kungxoxo ayenza lo mongameli Zelensky wele-Ukraine isiphathamandla sebutho Lieutenant Colonel Alexander Rindman umcebisi omkhulu endabeni zobudlelwano le-Ukraine esigodlweni samongameli se-White House ngomunye wabanikeze ubufakazi namhlanje udokotela omkhulu kamongameli Donald Trump i-US Navy Commander Sean Conley wethule umbiko oveza ukuba umongameli Trump uze esibhedlela ukuzohlolwa ngesonto kodwa akukho okwethusayo ngempilo yakhe
Ngemva kweminyaka emibili uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esuswe embusweni libutho umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale intengo yempahla iqonga mihla ngemihla amanzi lamagetsi esetholakala kanye kumbe kabili ngeviki imisebenzi isililiso lentwala ngokungabonakali umongameli Emmerson Mnangagwa wathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuthi uhulumende wakhe usevule amasango kulabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi bevela kwamanye amazwe, kodwa amazwe angentshonalanga amaningi wona avala amasango esithi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Kodwa abasekeli bebandla leZANU PF bathi uMnangagwa kaphiwe ithuba ngoba wathatha intambo zombuso umnotho usuvele ubhacalele. Omunye wabatsho njalo ngumsekeli kamphathi intambo wezembiko lobungcitshiba lezinsuku uMnumzana Dingumuzi Phuthi. Siqale ngokumbuza ukuthi abakhala ngobunzima bempilo balezizathu na.
Engingakutsho ukuthi ngabaqambi manga abantu ukuthi kube lobuhlunganyana obube khona kwezomkonomi. Kodwa ngiphinde njalo ngiphenduke ngithi ye kwakuvele kukhangelelwe ukuthi kuzaba njalo, ngoba ngithi bekuyikulungisisa izinto ebezonakele. Ekuqaliseni kuyavunyelwana ukuthi izinto zalapha eZimbabwe zase ziwonakele okokuthi kwakuthatha iminyaka emininzi ukuthi zilungiswe. Ngakho-ke ubuhlungu lobekade sihamba kubo yibuhlungu bokulungisa izinto ekade zonakele. Abantu bese begcwele nobusela, abantu bese begcwele ngokungathembeki, izisebenzi bese zigcwele ngobuvila, abantu bese bevukela ukwenza amadili kungela misebenzi ebambekayo. Ngakho-ke sesiqala-ke ukuzwa, ikakhulu njengalokho okwenzakale kathesi, ukuzwa i-budget ipresentwa ikhuluma ngendleko zabantu, ikhuluma ngokuqhathwa kwabasha, ikhuluma ngezinto esileminyaka singazazi singaziboni.
Kodwa osakhulayo oyisiphathamandla sebandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalos Siziba uthi iminyaka emibili edluleyo itshengisa ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe.
Kwezomkhonomi into esiyibonayo kubana-ke iminyaka emibili edlulileyo sike-ke laleyo abayithi ngesilungu i-macroeconomic instability, okutsho khona ukubanake umkhonomi wethu izinto ezincane umkhonomi ezihambisa umkhonomi azimangakuhle, yikho sibona intengo zikhwela. Yinto yokuqala kumkhonomi, intengo sezikhwela okuyikho okokuqala. Okwesibili, umkhonomi esikubonile kweminyaka ethi edluleyo kusukela kunovemba 2017 kuze kufike namuhla yikubana-ke imali iluza-ke ivalu yayo. Ngesikhathi sikamgabe singatasiyenza dollar, kathesi singwa ngikhuluma lawo nje kufunakala amabhondi ayi-16. Okwesithathu kwendaba yomkhonomi esibonayo kuyaphambili kukuswelakala kwemisebenzi, okuyiyo-ke into eyenza ukuthi umkhonomi uye phambili, ukuswelakala kwemisebenzi nokuvala kwama-indasi.
Umlobi osakhulayo uMnumzana Owen Motobi Moyo uthi kuningi okutshengisa ukuba uhulumende okhona angaze aphiwe eminye iminyaka eminingi angeke avuselele umnotho welizwe.
Nxa sithakale umnotho welizwe sikhala iminyaka le emibili edlulileyo, sizakhangala thingasithi thina okwenzakalayo eZimbabwe yikuthi umnotho welizwe ubulawa yikuthi iZimbabwe is theoretically a democratic state but practically a military oligarchy. So thina we are suffering njengabantu eZimbabwe nesizathu sokuba into eyenzakalayo ukuthi i-military oligarchy is looting in ama-funds.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuvuselela umnotho iyasebenza, osekubangele ukuthi ayekethise isikhathi sokubopha amabhanti i-austerity ngesilungu. Kodwa uZulu uthi akula ngitsho ukutshengisa lokhu.
Sibonge uChris Gandhi we-Studio 7 obesethulela izomnotho. Ngemva kweminyaka emibili umongameli Emmerson Mnangagwa engene embusweni, ingcwethi kwezempilakahle zithi kaziboni izizathu zokujabulela umbuso wakhe ozibizwa ngokuthi Second Republic owangena ngemva kokugenqulwa embusweni wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ngabebutho uMavis Kama usethulela lolu daba.
Abasebenza ezibhedlela bathi kakukho okubonakalayo osekuthe kwalungisiswa kulolu hlangothi lokhe abembuso we-Second Republic bathathayo intambo zombuso eminyakeni emibili edluleyo. Abantu baqhubekela phambili belahlekelwa yimpilo nalapho behlaselwe yimikhuhlane elaphekayo. Udokotela Anele Mthabisi Bebe, owenhlanganiso yabodokotela abasanda kuphutsha izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association, ulandisa kabanzi ngabahlangana lakho emsebenzini.
Lapho besebenza khona impilo, UPH, ama-central hospitals amaningi bebekhala ukuswelakala kwezinto ezibasic, izinto ezinjengama-gloves okugqoka ukubamba ama-patients, amaphilisi nje othi anika i-patient nxa ama-patients egula kakhulu emele etholakala ebeswelakala. Kalo even izisebenzi zona ngokwazo ukusebenza kwabo akusekho up to standard.
Uthi lanxa isimo sike saba nganeno ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwanyakenye, ngemva kwalo isimo siqhubeke sisiba sibi ngamandla okwedlula esasikho khona ngaphambilini.
I can imagine into ezenzakala ezibhedlela kathesa kungelwa dokotela, abantu bakhanyela ngubani. It's quite a very sad situation. Singakutsho ukuthi it's even worse than ama-elections engakabuyi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi bezibhedlela zabomanisipala eyeZimbabwe Urban Rural Council Nurses Workers Union, umnumzana Teddy Atisango, uthi okwenzakala kuhlangothi lwezempilakahle elizweni yisibonelo sokuba lukhulu udubo elizweni jikelele.
Abantu bayazadwika kakhulu, abantu abagulayo kabasatholi oluncedo abalifunayo ezibhedlela because of i-current problem leyi.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ecubungula ngeziphathelene lembali yabalwa impi yenkululeko, umnumzana Chenesani Ntungagwa, uthi umbuso okhona kawuqakathekisi ezempilakahle.
Amadoda la kumbeni omama bonaba bakhangelela ukuthi ama-NGOs anjengabo-USAID yibo okumele bencedise ezempilakahle. Ezempilakahle akumelanga kubudget sinike imali eningi, sizakhala kwabanye ukuthi lisincede.
Ekhuluma ekobulawayo kumaviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu ngokusungula inhlelo ezehlukeneyo okunjengezokulima, okuvezwa langolokulethelwa kwalelo dolobho amabhasi aweZupco. Umnangagwa uthi amabhasi la aze ukuzoncedisa ekuthwaleni abantu besiya emsebenzini lokwehlisa indleko yokugada ebese ziqanise okungela mkhawulo. Wathembisa kulombuthano ukuthi uhulumende uzakwengeza imali enikezwa izabelo eye-devolution.
Ngiyacela ama-driver ukuthi singabe nobushapha angifuni ngicela ukuthi nibambe impahla lezi kuhle. Siyazana, my government remains committed to the full implementation of devolution.
Sikhuluma nje izibhedlela lamakliniki kamunicipala weHarare kuvaliwe kusukela mhla ka-4 lwezi, izisebenzi zithi kazisanelisi indleko yokugada zisiya emsebenzini ngenxa yeholo elincane elizitholayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeBronaphek ezansi emaNdebeleni zithi sezinanzelele ukuba ngemva kweminyaka emibili umongameli Emmerson Mnangagwa ikhokhela umbuso wakhe ngolochuku okwedlula owayengumongameli uRobert Mugabe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kulumango bakhala ngokuthi udubo olukhulu abahle babhekana lalo ngolokungatholakali kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kubangelwa ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota nsuku zonke. Isakhamuzi seBronaphek esanzukwi eMangwe, unkosikazi Phathekile Moyo uthi umbuso kaMnangagwa ubathwalele ubhulo.
Ha, muso ka mnanga kokuthalisa ubhulo bantu. Kunzima phandle la. Ha, okamgaba ungcono futhi. Ha, mnanga kokuthalisa ubhulo. Asiphefumule vele. Khathi sibhulo kunje kalisebenzi. Sesimele abalaba bama randi abo bese inike yona la ama 50 rand, 50 rand abantu nabasemazweni. Kodwa kuyabasinda. Ngoku umntwana abe sebenzele esambeni sakhe la. Nxa sezathi umzali, umzali kume ukuthi uzibonele.
Umnumzana Nelson Kopje ovumelane lomoyo yena ukhala kakhulu ngodubo lwamanzi.
Oh Nkosi yami, amanzi she isifuyo isikotshi esisebenza isiyi-1. We try our best ukuthi wena uhlale njalo nje ungafaki ngelanga le-1, the second day usulungisiwe. sizamile ukuthi ngithise silungise lesibotho lezezinye ezabomakhelwane ngapha kwenzela ukuthi kona into yonke ingathi isifuyo ngoba isifuyo yizikathi sizithwalise nzima kakhulu.
UKhuphe wengeze ethi kunje isimo ezibhedlela zikahulumende sesisibi ukwedlula embusweni waphambilini.
Venesibhedlela lapho esizoya khona ngibona nesimayela kodwa kungela lutho olwenzakalayo. Ngicabanga lokuthi amaphilisi umuntu aginywa nguye kumbe aginywa yithi angazi, ngoba sikutholi gogona asipho mama bami ozala mina. Ngihlala ngibona nje buye sithi kona kuthiwe ngicela uyongithengela amaphilisi endaweni ethize. Thina-ke ngenhlanhla siseduze neBotswana, siyathenga iBotswana, kodwa iqiniseke ukuthi esibhedlela kula lutho.
Ezinye isakhamuzi seBrunabeng umnumzana Andrew Dube uthi umbuso okhona ubuthembise intuthuko, kodwa intuthuko ekhona yikuhlupheka kanye lokuqansa kwentengo yezinto.
As it is, ngikhuluma nje amadoda la amanye la amanye abasemahofisini, they have been in the office for more than a year, and when they were campaigning bebesithembisa ngani ngokuthi kuzaba nentuthuko. Khanya intuthuko asebeyilethile bezositshela ngokuthi imithelo iyakhuphuka, futhi intuthuko yakhona lama-school fees abantwana ngikhona ikhuphuka ngamandla, futhi intuthuko yakhona esesiyibonile so far nokuhlupheka.
Unkosikazi Emilia Nkomo yena uthi umbuso kaMnangagwa ufile, ngeke ethi kulombusi.
Mina vele angawubona umbuso kaMnangagwa, umbuso wakhona vele ufile wona nje, angeke ngithi kulombuso, otherwise kufana lelizwe lingelambuso.
Ilunga lebandla leZANU-PF uretired Colonel Chinga Dube uthi abantu balelungelo lokutsho imibono yabo ngalo umbuso, yena angakutsho yikuthi abantu kababekezele.
Hayi, ngiyabona isikhathi asikabi side kakhulu. Umuntu wakabekezele abone ukuthi kuyiwa ngathi engxenye phambili kuyalunga, ngoba phela uma usakho uqala ugebhe ungakafaki isidingo. Kungakho-ke ngake ngisho ukuthi sengihle ngigweba khathesi ukuthi umbuso lo mubi kumbe muhle. Ake simeni siboneni phambili ukuthi siyanga.
Amalunga ebandla leZANU-PF laba mabandla aphikisayo bakhala sililo sinye ngobunzima ababhekane labo, ikakhulu kwezenotho, bethi isimo sibi kuye wonke umuntu, kungakhathalekile ukuba uyamsekela uMongameli Mnangagwa kumbe hahatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseBrunabeng, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ke singaluqebi uhlelo lwethulwa namhlanje, kodwa sizwa nje ukuthi umdlalo wenguqo phakathi kweZambia leZimbabwe, iZimbabwe isile 2, iZambia isile 1, kodwa sika kugcizeleli le imidlalo imklomelo ukuthi ngempela yiyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.